Okuliqiniso ukuthi akuchoyo ukuthi iqiniso okulohlupho ukuthi beyond ukukhuluma utando kuzenze bophe ziqine uzimisele yini ukunikeza lobo bukhokheli uzimisele ukuinspire amaZimbabweans ukuthi maZimbabweans asiphakameni sifuqeni uncindezelo lolo lukhona ngoba uncindezelo lolo olukhona abantu bamnika usekelo so njengoba bamnika usekelo okudingakala ukuthi enikeze ubukhokheli
nanto ke udaba mnumzana Chirodza
uzananzelela ukuthi umnumzana uChamisa okhulume ngendaba ye-COVID ukuthi isisetshenziswa ukululaza umthetho ukuthi khona akusela ama-by-election kwakathesi abantu bayathotshe eparlamenti bathotshe emakhansilini uhulumende akwenze ukuthi laba abakuhlangothi lukamonzora umbeningi ukhuphe bangene ku-council umbeni kuparlamenti kodwa bekwenze kube nzima ukuthi umuntu oyabe melele ibandla likamnumzana uChamisa uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ngani ngendaba yokuhlukuluzwa kwabantu ukuthi umbusazi wangkhona vele usayiwo lo esasiwukhangele njengoba phela silabazali abahambe empini yenkululeko khonokho ayisikho esasiwukhangele njengabantu beZimbabwe uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ukhulumile ngokuthi okwamanje kukhanya vele uhulumende kuzama ukuthi ebhanishe ibandla le-MDC Alliance ngoba phela alisavumanga ukuthi linqotshiwe ngubaba uMnangagwa.
Mnumzana Fuzwayo, sizwile ukuthi ekhuluma lapho ubaba uChamisa abantu bathi bona useze waphuma lapho abengani utshone khona engazwakali engakhulumi kodwa nanku sebembone waze wakhuluma kungakuthembisa yini ukuthi usezaqalisa ukubopha ziqine njengoba ukhetho solule minyaka nje emlutshwane ukuthi lwenziwe
umbuso we-detectorship awusiwo ukuthi uphikiswa nje ngokuba abantu yabancenge ibuswa izigebenga sibuswa abantu abathatha umbuso ngodlakela so akulandlela yokuthi kwabona baza kunika umbuso so laba abantu yena ukudingelela ayisikho kuphulule ngengokwesikhatshana ukuzuthi-structure zakhe i-activity amazwe ekulumisane naye wonke umuntu ukuthi singancedisana njani ukuze sibone ukuthi siyenza njani njengelizwe kodwa engahlala ethule isikhathi eside kukanje nzima ngoba abantu bafuna besiba be-inter-individual sekunikeza njengendlela abamnika yena abalunikeza ngo-2018 baqakathekile ukuthi bengabonikisenza njengalo jaha ujaha lona uthengisile ukudifya nokuresista so laykeyo kukhanyelilwe ukuthi engamncengi lo baba kodwa befuqane abantu laba bazamnikeza usekelo kodwa ngahlala ebelokusithi god is in it unkulunkulu uncedisa abazincedisayo so kuqakathekile ukuthi esukume ekhulume labantu njengoba onkomo bakhuluma labantu beZimbabwe bonke bakubona kufanele ukuthi besukume beyefuqa ibholo la kuqakathekile ukuthi ekhulume ilimela that ever inspire abantu besukume bezikhulume kodwa ngahlala ebhale sithi god is in it bona ngazathi kuzaba nzima
ye mnumzana Chirodza siyabona ukubana uphethe udaba lokuthi sokuza kumele kulungiswe indaba ezihambelana lokhetho ama-electoral reforms asisoze sibone na kufanana futhi isikhathi sesifike sokhetho kuthiwa isikhathi asisayenzi
ngakhuluma ngama-electoral reforms ama-electoral reforms siyazi mhlophe ukuthi izek angithi izek kayikho independent kayizimelanga yodwa izek bona labantu zananzelela osilayigwana amameja ku-army o-innocent Ncube bonke laba nabantu be-army isikhalazo se-MDC vele besingesokuthi abantu abavele besebenza ku-army lakumanye ama-security sectors abaphume lapha izek ibe yinhlanganiso ezimele yodwa emelele ukhetho hatshi ukuthi ibe yilokhuzeni liqembu elabantu abavela kuhulumende ngoba phela umuntu nxa eku-army uyabe evela ku-army uyabe esayine abayithi ilogu zenini i-oth eyokuthi yena uza kwenza bonke okwenza ukuthi inhlelo zikahulumende ziqhubekele phambili.